Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla zibu 16 Mvimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 27 eHarare elilunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamuhla esethezwa amacala ukwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act.
Ile kuqala abazama ukuthi uchisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi ewabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga, kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula.
Ye umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube lokuthula. Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSthandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
So far Sithandekile lapha kobulawayo ibandla lethu lezano PF alikazwakala ukuthi alike lachaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakele ukuthi kona thina sesibe lama cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhambela. Ngiyakhumbula kule ndaba eyenzakale enjube lapha kulabo mama bethu ababehamba bekhambela besenza ama door to door bajinjelwa ngamatshe baze baphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ufana ephumula ngale owathi ezigqokele idale ezanomphiyo wachaya ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abachaya ngabantu ngoba babegqoke iregalia ezanomphiyo. So ngapha songamna it's now the other way round. Uthi zanomphiyo ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi yabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu, ungaboni ukuthi that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana nani yabilele leya, ungayivusi ngoba ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yonke asibekwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kona thina sizama ukuthi sibe mature enough to say hayi asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo hanti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Sibe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifuna ngabantu bokuthula, sibambane, sikwazi ukuthi lo lalowo sihambe sindawonye. Omunye isekelo akusekela, omunye isekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi abantu laba sebeqhazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafuna ukuthi kuphethe ngani lokho. And I hope ukuthi wona wona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha konokwana likusakazi, hathi kubana likufihle bese livumbula kanxa sokwenzakale ngapha kuzanupefu. Izanupefu yiye etwayithayile, yikho lapha lisukuma khona kukhulu liqasha ukusakaza ngamandla la lokhu kusakazela ukwenzela abantu bebekwazi ukuthi wona izigangele yizo ezikwenzayo basitokoza. So mzana sisegcina sizivukile sokusiba ngokunye futhi, but asifuni ubana kube njalo ngoba udlakela lokuphela lubi lushumde limele usula mabhile ezibhedlela ongazukwazi ukuthi uwabhadale ngapha ubhadale irentu zabo ukudla zabo ukukhwabanisa ifees abantwana ugcina usula amabhile which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyiyalela violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uThiwenga isisephumula ngaye uyalile indaba yeviolence wayidenounce kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi isemkhulumane ngale kurali laye futhi wawo wayala iviolence. So thina njengezanu PF we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross athwala isiphambano sakhe umuntu ayobethelwa ngalokho yabe kwenzile. Thina njengezanu PF sithi phansi lodlakele.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi liyasuthiseka ngalo yini njengabakhokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland?
Wena ukhuluma iqiniso, angisuthisekanga ngendaba yokubhalisa kwabantu. Ungakhangela inamba inani yabantu ababhalise ukuvota lapha iloku isiselulutshwane and mbona ngazathi vele nxa sokusenziwa i-delimitation sizaluza ama-constituency mhlawumbe amabili uma amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abangonanzeleli ukuthi khonokhwana wenza ikhekhe lethu linciphe. Ukucezwana lokhekhe odumele siluthole nxa kade bumele lube liqanda lungaka soluncephile mbijana kwanaphana. Yinto engananzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abanama-problems ezithubhala lokho okuthiyethiyeneyo onjengakhonokwa. Kodwa-ke uhulumente bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebanama-problems anjalo ngababuye beluselwe. Kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini. Kodwa hhayi akungithabisanga kakhulu sibili ukurejista kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaka ukuthi bazasukuma ngayo owenzela ukuthi siprotecte ukucezwana lethu olokhekhe ngapha kwala koBulawayo lasemathebeleleni. It's very very important ukuthi abantu bekunanzelele khonokwana ukuthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 khonokwana okwama-consu nxa kusenziwa konke lokwana kuyasi-affecta at the end of the day kuphoshini yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe ikhona khonapho ngoba kuza kufakwa kukhitshwe ngokuthi khona abantu bangaki. So nxa iHarare bengababaningi kakhulu okuningi kuza kuya iHarare ngapha kubuye okulutshwane abantu bangabaningi kakhulu emaswingo lokuzeni manikaleni we-mash east kumbe north kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale thina sithole okuncane yinto kumele singaba abantu bayo bakuzwisisa khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho luzenziwa ngayona le inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ikakhulu esekhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-CCC saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela-ke ibandla le-Citizens Coalition for Change uBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiwo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo, kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Ye, umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje. Kodwa kasinyeke sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana, ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna kuba ngumongameli welizwe. sakhangela ukuthi bandlele zani uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizo ekho 2023 siyesabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kumangela ukuthi kungabi lodlakela kobulawayo
yeba kathesi okungenza ukuthi kungabi lodlakela ikhona lokho ukuthi ngama by elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edala leParliament lama councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akulakhetho lukamongameli welizwe so ikho kwenza ukuthi maybe kungabi lodlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokhu esabela sibili ukuthi udlakela silubona lukhona emigenzi kunye lezindawo zeMashonaland ehlanisela leHarare leMaro
umnumzana Edwin Dlovu ngoncintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota asambeni
wathi waba umeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amagcala ambalwa awukwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter igqwetha likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlen Norah B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga lezanu PF umnumzana Jefferson Madewe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi uchise imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 iningahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlala emzini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi ikuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi la ekhankase njengabanye njalo bamphicala elamanga manga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sisindlu yakhe kathesi bona besithi indlu kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wathi wacamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela waqamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonzora la ebe lesithe yodwa eHarare ekhupha inhloni ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelele ngumphako uMonzora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunze wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu khonoku ngoba bayemesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa eleCitizen Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina ABSCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Afrika elilesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation nesedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hhayi kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela. Ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi awonke phela asho luchamisa the most. Ovusa ikhanda usho luchamisa, ovusa ikhanda usho luchamisa. Ukuthi ngabantu abafoma amaphasti amaphati wabo befuna ukulungisa ilizwe mpela kumbe ba against i-opposition party. Ngoba angeke ukuthi opposition party uluse ni opposition njengale nto kade isenziwa ngumama nalo uThokozani Gugu la uDouglas Monzora laba bezana uPhefu singathi kubala nje kutana and the most thing bathi uChamisa use yenze iskipa esiyelo kukanti ke abantu abazozithuta abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyiyelo kodwa abantu amuntu abamvotelayo bayamazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha hayi abantu vele ilizwe lalona alilawo ama-politician phela laphana nje kulamatsotsi kuphela the most ngamatsotsi wodwa labo bantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona hayi kula ma-politician lapha iZANU PF yaziwa ukuthi iZANU yiyo okumele ukuthi kube ngakhulwisana layo kodwa kulibaluswana loChamisa uChamisa kala lutho uChamisa kayizilungu waye bengalwisani lazo izanyundo lezi zeZANU PF waye bengalwisani lamasela la abulala abantu waye bengalwisani labantu labo abathumba
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina ndombuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo since kwaba nguwe wena umuntu ombula e-Studio 7 wasemathebeleni so wakho wabona emashonaleni kungaliwa na mina sisi ngazalwa kuhlezi kuphikiswana kuliwa njalonye jeff ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho labantu lona awu bantu elithi ona sibomele lifakwa embusweni hlala kuliwa njalonje sibe sibhekele ukuthi sesiyi-MDC alliance elezimpi zabo labo Monzola umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisisi babangani ke waye behlala ephosakana qade bantu bakithi ayi angiyazi phela sizahlupheka sesiyofa so longo lilo olusayalele emashonaland sizohlupheka sesiyofa sike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanti lokhu ezama ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kudla inyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena kwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisaphi uzaphu liyasobona kuliwa uzaphu kakaze kuliwe yebo kungena kwasimangilizwe ukuba lokhu kunganikuphikisana into leyo almost 1 week iphelenya abantu abasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo komthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphelenya kathi kuliwa chose kuzokuphela 30 years kulokhu hla kubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siyaphansi ngokunjani abantu bakithi sidebele asihlakani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lantrabalism hayi abazinuka amakhoba alungiso kakibo kuqala sike sibone beke beyekele kulu asibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besiloke njalo nje ilizwe lisiwo bantu bakithi siyekeleni amaphatha angale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwani sinjani nje akusebenzi lokho lawo baqamukene too much maybe thina masingakho uzapha sonke siyamandebele bona beyamaziqamqam zenza abaphathi nawo ahlale besilwa njalo beyeziqamqam singamanqoba ulushwane wethu lobuningi akusho lutho lokho ama MPs ama councillors sifake nomthwakazi bakhona lapho zapho nawo hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa ubakhethe ukuthi bekumele belibona belithi besilwa wena singumlamo sokulamula lapha phakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benani bayinanzelele abantu bakithanda abanimpiba ithanda sikhuluma inqiniso bahlezi besilwa bayothanda ukulwa umbango bayothanda izikhundla bayazithanda ukuthi yine mbusa obakuthanda kuna manje uzobona ayingi phele 5 years partner leyi sahlangene nale uthamsi yaziwisa igama manje akutshela umbango into yaqala ngona uchithiza abantu lo osukela ku MDC wesi manje usengumsunguli wewe SCCC anya litshele ngani ku MDC ingcono wayithola evele kulabadala abavele bekhona bebasungula owachimela obithi la abantu manje sisegameni lakhe ukuthi kuthiwa SCCC iqale ngobuchamsi ngwe president ayaya litshele uyaziwisa igama manje abantu bempalama bakithi asibanyathi asibayenzi asiba ahla tribalism kodwa ayi laphinya litshele umbuso ukho ngani lapha silandela abantu umdishi umbuso abangawuphiwana sikhuma inqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezimbi ayi abalungisa indaba zabo bafethu maye ukuthi sihlalisane labo kahle ayi otherwise umthola zingcono
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngajabula i audio mayingafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhobukhobe lukamba ngibingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi ngathiwa kuye kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engasikhupha ebunzimeni lokho ngiyajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke baka studio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kuphinyelela khona studio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala ngiwukhuluma kuze kuyefika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaparty lawa abambane i-MDC le kaChamisa osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaparty sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaparty ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iparty lekaChamisa i-CCC leyo kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze leZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaparty asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekaChamisa iphushe iZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akula nje sizoyenza nxa nje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akula nje sizoyenza iZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina iZANU-PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maparty engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora la kuphela yiwo maparty nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kaChamisa le-CCC kaChamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele ukusisuse iZANU-PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iparty enkulu ekhona ngekaChamisa ungazuye ngapi uChamisa yiyo iparty yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesizaphu yesi MRP no badala yesifuna ukuqumilizwe elangapi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwane kuqale kukhutshwe iZANU-PF ithe ngakho kuthiwa bese kuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as kusaphethe iZANU-PF hayi bantu bakithi hayi ngeke silunge ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama-opposition party la iwasidubekisayo ngale kuka-2023 vele kulokhu kuqhubeka ubusizana siyagcina sesikhala ngama-opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo yiwo anika iZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama-opposition party azalwa iZANU ngenxa yokuthi afuni kubamba bana okwenzeka abambani kwini anti benzele ukuthi ba spread abantu bagcwala iganga lonke abantu iZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami ebengena ukuthi ama opposition party awabambani beme ngendaba yokuthiwa siyaqumilizwe ngaphi ubuhle bakhona obokuqumilizwe ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abantu
wasekhaba kubhekile lokho bakubona ukuthi akulandizwe liyaqunywa la ezilongu busizana kuhle impela lami njabulela ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abadlalile ngaphandle yabakhuluma ngokuqumiliso so siyacela badala bamasibambaneni sihambeni sibambene sisiya kuvoti ka 2023 okhuluma unkomo ngibuya ekana ungathe jabhiwa ngiyabonga
kalibonani mazimbabwe amahle lingabe livuke njani laphe likhona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selusesizisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obane emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemela uzulu ngoba vele uhulumende wezimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona izani PF vele eparlamente khona ngapha engowezani PF simvotele mina mbuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele izani PF la manje yiplumtree asumabhampe ngwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi ama bridge alungizwe hayi sokwayekelwa lokho akuzalungi kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyosimele eParliament sokuthi ngizokuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizameni ukuthi 2023 kipheni ibandla lele yabo mnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabe campaign ukuthi sebe campaign abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakona zingenzakali asijiyeneni la libandla lele leZANU-PF ZANU-PF baba isuyehlulekile sizame abanye
sanibonani ku studio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio bantu baNkulunkulu mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lati sikhuluma iqiniso singabantu esifama odiwe mina njengonyoni ngisenyamendlovu lapha ukukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le iqiniso bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe litsha ezimbabwe selivuliwe
amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, Czech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukusela lamhlanje ntambama. Umanyano weEuropean Union usethese eleRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawo wonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela azozama ukuyivikela kodwa ke uma ngabe ukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuyukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuza seUkraine omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi iUkraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxisa impi kodwa ke ayilawo amandla iUkraine ukuthi imelane ne Russia okwesibili amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe aseEurope kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza iUkraine yiko lokho ukuthi phela iUkraine akuyona imemba yenatho abakwazi ukuvela bangene ngamasotsha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impile izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare, umnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com.